Isinqumo sezimseki sibi kakhulu ngokuba silimaza abazali siza kwenza ukuthi abantwana abaningi abafanele baye esikolo bayebhala bangenelisi ukubhala u-grade 7 bangabhali O-level bangabhali A-level okuza kutsho ukuthi abantwana abaningi kabasoze baqhubeke ngezifundo zabo. Akula muntu ohola imali yeMelika ebhadalwa nguhulumende balokho behola amabhondi lawo. Ngakho-ke kuyinto embi ukuthi ugatsha lukahulumende lungabiza abantu imali yaseMelika engaholi liswa abantu kuthiwa ivela ngaphi leyo mali njengoba ingaholwa. Kuyinto engcwele kakhulu engafanelanga iphume emlonyeni kahulumende, engafanelanga iphume engatsheni zikahulumende ngokuba kayihloniphi bantu, kayihloniphi amalungelo wabantu. Iyinto eveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikho endleleni eqondileyo elapho liya khona.
Lona udaba lokuthi ingatsha zikahulumende Ncube zibiza inhlawulo ngedola leMelika, yena uhulumende esithi imali esebenza ngokusemthethweni yimali yeZimbabwe, ngeke luphikiswe yini lolo daba emthethwandaba?
Emazweni aphila ngendlela eqondileyo lapho okulemithethwandaba ezimeleyo, lokho kwenzakalayo ukuthi uhulumende afune imali yeMelika ebantwini angababhadali ngemali yeMelika ngeke kuze kume la kancane. Lapho kulamajaji azimeleyo, kulama magistrate azimeleyo angasogatsha lukahulumende, awungeke kwenzeke lokho, ngeke kuvumeleke. Kodwa lakhona lapha nxa kungaphikiswa silethuba elikhulu eliphezulu ukuthi siphumelele kulokho njengabantu beZimbabwe, ukuthi uhulumende usibiza imali yangaphandle yenele imali yeZimbabwe esithi kakuqhubeke kusebenza imali yeZimbabwe kodwa usibiza imali yangaphandle yena engayiholisa abantu. Angiboni ukuthi even khona lapha lapho esilezinkantolo esilemthethwandaba engasekeli bantu esekela kakhulu ezepolitiki ukuthi bangakuyekela khona lokho, ngibona kungabayangisa kakhulu ukuthi baphumele isinqumo esizathi uhulumende uqondile, ngoba lokhu kakukho emthethweni, kusegcekeni, kwephula amalungelo abantu. Yinto engafanelanga ivumeleke, kumele ichallenge ekhodi iphikiswe emthethwandaba.
Abaningi bathi ngokulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe okuqhubekayo sesifikile isikhathi sokuthi kulahlwe idola leZimbabwe kusetshenziswe imali yeMelika. Ungabe uvumelana lapho?
Ngivumelana lapho kakhulu, ngokuba kusegcekeni ukuthi kwayena uhulumende kayifuni le mali la kancane, uyayiprinta nje kuphela ayithovele ebantwini ukuthi aholise abantu amaphepha angathengi lutho, kodwa nakayifuni. Yikho phela ubona izimseki lezinye ingatsha zikahulumende zisithi abantu kababhadale ngemali yeMelika kodwa bona bengabaholisi leyo mali. Imali yeZimbabwe le ibhondi kalisasebenzi, kalitshabalaliswe, kalisuke, kalingabi khona. Sesingabuzana sixoxisane njengelizwe ukuthi kambe imali eqondileyo ngiyase South Africa kumbe ngiyase Melika, sekukhangela ukuthi yiphi ezasebenza ngcono elizweni yenze impilo yabantu bengcono, yenze ezomnotho zithuthuke kangcono. Yikho kuphela esingakhuluma ngakho. Le yaseZimbabwe vele kayisadingakali, kayithengi lutho, lo hulumende kayifuni phela. Njengalokho engayifuni uhulumende, ufuna abamabhizinisi azimeleyo bayifune yini? Asoze bayifune, asoze bayithathe. Asekwenzile khona lokhu ngezimseke, kuzaba ngokuthi imali yeZimbabwe ingamukeleki vele ezitolo zonke, iqini ngasasebenzi siphele du.